uhlupho lokhona olukhulu owenza ukuthi mina ngiphume ngoba lapha abantu abalezuzo emafutheni nguhulumende yilabo okuthiwa ngama-oil companies ngesilungu abayibo abalama izimoto zokuthwala abalendawo zokufakela amafutha nabalamagalaji abawayiwo abawarentisela kulabo abawarentayo. Ngasona leso sizathu kwakusiba nzima ngoba izuzo engiyitholayo mina ngirenta igaraji ayisalingani lezuzo engangenelisi ukuthi ngibhadale umthelo wokurenta igaraji, ngibhadale umthelo kahulumende, ngibhadale umthelo ka-city council, ngiphinde ngiholise izisebenzi. Imali yangikhona isala ezingasekho, sokufuza ukuthi ngidinge nenye imali yokuthi ngigwanisele ukuthi nganelisi ukuthi ngibhadale imithelo efunekalayo ngiphinde ngiholise izisebenzi. Kuthiwa kusadingakala ukuthi ngibe ngikuye naleyi bhizinesi ngoba angisatholi lutho. Umuntu wonke nxa yekubhizinesi uwa kubhizinesi ukuthi athole inzuzo emphilisayo nabantu abakhe. Nxa ungasayitholi inzuzo iphilisa nabantu abakho, yiso isizathu esenza ukuthi ngikubone ukuthi hayi lokhu ngibona ngani sokusiba nzinyanyana ngoba akusela nzuzo eyaneleyo engiyitholayo ukuthi ibhizinesi yami engiyiranayo ikwanise ukuthola inzuzo ezabhadala yonke into okufanele ibhadalwe imithelo kahulumende ngokukhonisa izisebenzi layo yonke into. Lami ngisale yile nzuzo engamphilisi ayisekho. So ngigcina sithi hayi nxa ingasekho kungcono mhlawumbe abanye abanendlela ezikhaliphileyo ezinenza ukuthi bathole nzuzo bathathe ibhizinisi yangikhona bayirani. Kodwa-ke ngakukhangela kathesi ngakula umuntu orenta i-service station othola inzuzo eyaneleyo ukuthi athole ukuphila ngayo.
Kusobala ukubana inyathelo eselithethwe nguhulumende leli elizakwenza intengo yamafutha ikhuphuke, kodwa sikubone kusenziwa nguhulumende njalo yikwehlisa imbhadalo yezubko ikakhulu emadolobheni yehlile nge-50 cents. Njengosomabhizimusi kule ngqondo yini khonokho, bazama ukwenzani?
Ngakula ngqondo uyabona mntunga nxa umuntu esegalula isikhathi esiningi isilungu sithi uyabe sebamba langabe butshani langabe yini ayibonayo eseduzane ngokuyabe segalula. Uhulumende lapha segalula sedinga indlela zokuthi angenze njani ngoba ungakukhangela okuntu okwangikhona abakwenzayo kakutshengisa ukuthi kulomqondo webhizinisi kulokhu abakwenzayo. Utshengisa ukuthi kulomqondo wokuthi abantu bangikhona kabasakwazi abakwenzayo, bangazwa omunye umuntu ekhonola laphana sebefuna ukuthi bamlalela ukuthi uthini, bezwe omunye umuntu ekhonola laphana abasakwazi-ke ukuthi benzeni ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuzakwenza ukuthi yonke into ethengiswayo igcine ikhwela. Ikhweza kwini? Ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona. Yona liyana ukuthwalwa kwangikhona kuyinto ekufanele ukuthi ibhadalwe yinzuzo etholakala kubhizinisi leyo oyenzayo. Nxa inzuzo ingasekho kutsho ukuthi ibhizinisi kayisekho. Ngezinye indlela-ke sokufanele ukuthi sibuyele ukuthi rayithi okungatholakala khona inzuzo kungabo.